nokukona ekuti tina njengabatsha ave nhlanganiso yemovement for democratic change njengoba kwaphuma edale lephalamende edale lekoti ukuthi i-supreme court ukuthi kufanele ukuthi kuhanjwe ku-congress esibone ukuthi lokho akukayenzakali. So njengabatsha ababemele inhlanganiso ngomnyaka ka-2014 sesingene abesitawuzi ukwenzela ukuthi silungisise izinto ezenzakala okokuqala ukuthi-ke ukulandela-ke kwe-judgment yaphuma e-supreme court ukuthi kufanele kuhanjwe ku-congress. Okwesibili ukumeka shiwo ukuthi e-abesitawuzi ayikhontrolwa ngabantu abanjenga ubomonzora abesebefuna ukuthengisa i-abesitawuzi. So njengabatsha uyakwazi ukubana-ke thina kufanele kube yithi-ke esikugcina umuzi, yithi okufanele sigcine inhlanganiso, sigcine ubukhokheli. So siyenza lokho within the confines ekhetho webandla le-movement for democratic change oyo sipha amandla ukubana sigcine inhlanganiso lakho konke elakho lobukhokheli bayo.
So lapho-ke lithethe njenge-MDC Alliance kumbe i-MDCT
singene njengabatsha abakhethwa ngomnyaka ka-2014.
Kutshoni khonokho?
Kutsho ukuthi singene simelele abakhokheli abaku-movement for democratic change.
Singathi-ke ave-MDC Alliance le-MDCT pho bame ngaphi khona manje?
Bonke bakhona ngoba kulabanye ababe hamba le nto yokuthi siyi-MDCT, thina la former MDC Alliance sonke njengabatsha across sihlangane sonke ukubana simeke sure ukuthi kuyaba lokulungiswa kwenkinga ezikhona ikakhulu e-abesitawuzi njengoba kuyiwo omduli oyiwo-ke i-headquarters yethu.
Singathi kwamanje liphakathi libangazi khonapho?
Asikho baningi, sibalutshwane njengabatsha ebetshiyene asikho baningi kakhulu nje, singabatsha nje, konke uhamba kuhle, abantu bayangena abanye bayaphuma kamanje bese le press conference yonke into ihamba kuhle.
Singathi amapholisa lamasosha awalihluphi?
Hayi, amapholisa akhona phandle ayenza akwenzayo, egcina ukuthula elizweni, thina sikhona phakathi sigcina umduli wethu, sihamba kusho ukubana-ke inhlelo zethu njengoba i-COVID siyayehla sesikwanisa ukuthi amayouth sihlangane sikwanise ukuhamba phambili ngenhlelo lokulungiswa esifuna ukuyenza ngakho mayelana lokulilisana le-ZANU-PF.
Singathi kunqaso sikhangele khona manje bathini abakhokheli be-MDC Alliance labe-MDCT ngalokho elikwenzileyo?
Thina simelele ukubana i-National Council eyiyo ihlanganiso enkulu uma singekho ku-Congress ukubana ihlale ibheke umhlangano i-direction yokubana hayi sesihamba lo. Okwamanje thina njengabatsha sibambe indawo siyigcinile ukwenzeka ukuthi i-National Council iyenze okufanele ukwenzakale, kuhlanganwe umhlangano siphiwe i-direction, lathi njengabatsha siphiwe i-direction ye-National Council.
Ubona ngazani kungaba lokumanyana phakathi kwe-MDCT le-MDC Alliance ngalokho selikwenzile?
Thina okuqakathekileyo kithi yikubana-ke siye phambili ngokulwisana le-ZANU-PF, njalo indaba yokubambana eqakathekile nxa engaba khona ekuhambeni thina njenge-youth. Umsebenzi wethu yikubana siyamekashi ukuthi imiduli lakho konke kwe-MTC kuyagcinwa kuhle, yiyo imandate yethu, yikho silapha e-abesitawuzi. Okuningi i-leadership yiyo elomlando ukubana yenze ama-decision thina siphiwe i-National Council i-direction.